soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Onamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 16 kuZibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Lilokhu likhuphuka inani labantu ababulawa yi-COVID-19 elizweni, yona esithethe ezinye iziphathamandla zikahulumende labantu makhaza.
Hayi, uhulumende uthi hlalani emakhaya esincedisa.
Ngizwe omunye ekhuluma eredweni zolo Studio 7 lithina uke wahlaba kunase-America. Ngingakwazi amahulumende e-Afrika ukuthi bona bacabangani ngomuthi wona lo.
Umongameli Yoweri Museveni we-Uganda usengqobile njalo ukuba ngumongameli. Ingcwethi kwezokulima zixwayisa ngokulondolozwa kwezifuyo ngalesi isikhathi izulu lisina.
Sixwayisa kakhulu ukuthi behlaba inkomo for umkhuhlane womkhono, behlaba inkomo for abolumpy skin, and ikakhulu kulesi sikhathi kule mkhuhlane oqeda inkomo okuthiwa ibotulism obangelwa ukuthi inkomo ziyabe zihamba zisidla amathambo aseganyeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umkhuhlane we-COVID-19 ulokhe umemetheka elizweni lemhlabeni jikelele, njalo ugatsha lwezempilakahle luthi sokubhubhe abanye njalo abantu abangamachumi amathathu elizweni. Kwathi abedlula amakhulu ayisikhombisa i-741 sebehlaselwe ligcikwane le-coronavirus izolo kuphela. Lokhu kutsho ukuthi inani labantu asebehlaselwa yilo mkhuhlane selokhu waqhamukayo elizweni ekuqaleni komnyaka odluleyo selisedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasithupha, i-26,109. Kwabhubha abedlula amakhulu ayisithupha, i-666, idolobho elikhokhelayo ekumemethekeni kwaleli gcikwane ngeleHarare. Umkhuhlane lo usubulele iziphathamandla zikahulumende, osaziwayo, labantu makhaza kunsukwana ezedluleyo. Kusenjalo, izakhamizi zemaphandleni sezikhuthaze uhulumende ukuthi aphange athenge umuthi ovikela ukuthola igcikwane le-coronavirus owe-vaccine. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lezakhamizi likhala ngokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus, lona eselibuya ngamandla kulezi nsuku osekubangela ukubhubha kwabantu abaningi kuleviki. Uhulumende uthi uzathenga imithi ezavikela uzulu kuleli ukuthola igcikwane le-coronavirus yama-vaccine ngenyanga kamabasa. So kulama-vaccine awalungiswa inkampani ye-Moderna le-Pfizer njalo asesetshenziswa kwamanye amazwe agoqele le-Britane lele-Melika. Umnumzana Peter Zulu oyisakhamuzi eNsinde eGwanda North uthi ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kubathwalisa amagapha avuzayo.
Awungatholi kudla kwesikhathi khonapho kuza kuthuma ukuthi hambe edinga ukudla kumbe ebantwaneni kumbe uye ngaphi ngaphi anti asikuthi kodwa hlalana emakhaya kuphela. Ngawena uhulumende uthi hlalana emakhaya esincedisa. Ngizwe omunye ekhuluma eredweni zolo Studio 7 lithina uke wahlaba kunase-America. Ngingakwazi amahulumende e-Afrika ukuthi bona bacabangani ngomuthi wona lo ngoba bacala bewu-test bonke uyasebenza mbe kawusebenzi emuntwini kuhle.
Amazwi la asekelwe ngumnumzana Tobias Ndlovu uzwa amabhizimusi wefumuko kuwa-17 eGwanda South.
Ku-lockdown isikhathi sakhona nje manti thina siyasitshaya ngoba ekuseni sivukele ezinsimini emini sibe sizama ukuthengisa kubezokuthiwa 3 o'clock kuvala kube sokungathi kuba nzima ngoba khonapho u-3 yalo itshaya yisikhathi kungathi kuyaqala ukuphikho kwi-business. Ekuseni konke abantu babesemasimini bezihlabulela besenzana pho-ke hhayi kwi-business kuyasitshaya.
Uthi njalo baza kwamukela inhlelo zikahulumende zokulisana laleli gciwane.
Yeah, akona ukuvikela kuqhakathekile kulokuthi uyokwelatshwa singumkhuhlane. Kuhle sibe nqa kungenzakala, nqa kusenzakala ngeqiniso. Asingeke sikwale. Singakwala kungabuya ngendlela engayisiyo. Kodwa nqa kubuye sibone ukuthi hayi kuncediswa isincediswa kumbe nguhulumende kumbe nguzibani esimaziwa hayi mbona ngani singakwamukela.
Unkosazana Thandi Moyo eNtebe ophila ngokuthengisa utshwala uthi uvalile ibhizimusi yakhe elandela isiqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus eze-lockdown. Umnumzana Kuyaboka Magaya ngusobhuku eMagaya Village eFumugwe yena ukhathazekile ngokuthasa labafundi athi liluvili bani.
Iphazamiseka kakhulu especially inhlelo akula into ezihambayo isiphele nxa sesikhangela izikhathi okuvula ngazo izikhathi okuvala ngazo khona i-movement i-infect ukuthi izinto zethu zimile zonke. Isikakhulu ngathi bona abantwana besikolo bona ngani i-future yabo vele siyingani sifike lapho ezelahleka khona ngoba abanye basababoni beza kuyela ezikolo mhlawumbe vele sokuyithuba labo lokuthi selidlulile. Ngoba nxa ngendlela i-rate abantu abafa ngayo le-messages ngendlela esiwabona ngayo lokhu ku-increase kusiya phambili mhlawumbe nxa kungaba lo muthi sibona ngani lokhu kunganceda kakhulu ekuthini kona mhlawumbe umkhuhlane lowo singawunqoba.
Umnumzana Love Moncube isakhamuzi samatopo uthi ngaphandle kokuthi bathembele enkosini akukho abangakwenza. So kutshona abantu abafika phosa amakhulu amabili 183 elizweni kusukela ngesonto edlulileyo kuseyafika lamhlanje. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Umongameli yoweru 7 we-Uganda usenqobile kukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe lanxa omunye abencintisana layo umnumzana Bob Wine esithi uqilibezele. Intatheli zindaba yethu ye-Studio 7 umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umgcinisa lwenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho kulelo lizwe umnumzana Simon Mugenyi Bayakama wethulela umbiko ngokusemthethweni namhla egcizelela ukuthi umongameli Mseveni usazaqhubeka ebusa. Umongameli Mseveni owebandla libusayo ele-National Resistance Movement unqobe wesithupha kukhetho lwe-Uganda njalo uzabusa kuminyaka emihlanu elandelayo ngemva kokuthola amavoti edlula amajumi amahlanu ekhulwini 58%. Umnumzana Wayne owebandla le-National Unity Platform uthola amavoti edlula amajumi amathathu ekhulwini 34%. Umnumzana Wayne uhle watshela intatheli izindaba zase-Uganda ukuba ukhetho lolu luqiliwe ngoba uhulumende echithe ubulembu be-intanethi wabulala abaningi abakade bemele uBob Wine endaweni eziningi zelizwe. Ibandla eliphikisayo elisanda kubunjwa ele-Ideas Part of Democracy lithi ukhetho lolu belungakhululekanga ngenxa yokungenela kwamasosha namapholisa. Ikhuthaza umanyano we-African Union AU ukuba ungenele kulolu daba. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Ebert Jamuka uthe okwenzakale e-Uganda kadanisa ngoba kungenzakala kwele Zimbabwe ngukhetho olufanayo kuminyaka ka-2023. Uthi kufanele inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho elizweni eye-Zimbabwe Electoral Commission ZEC yenza umsebenzi ngemfanelo. Umnumzana Jamuka utshele i-Studio 7 ukuba amalungelo abantu ayinsika yokhetho olukhululekileyo esithi lokho okwenzakala e-Uganda kakulunganga.
Indlela yokhetho lwama-election oluqutshwe e-Uganda. I-Uganda iyasibonisa ukuthi ayikwazi ukugcina oro ukulondoloza ama-human rights abantu bemabandla aphikisa especially ama-opposition parties. Sonke sasibona uBob Wine ebethwa namasotsha ebotshwa namapolisa abanenge bakhe bafile abanenge balimahla. Namhlanje lingakhangela ama-results ama-election uyoweri Mseveni upresident waleli lishe uwinile. Abantu babesilwa kangaka. Uwine njani? Abantu bebedwa. Uwine uvothelwe nabani? Abantu abanenge balimala.
Umnumzana Jamuka uthe kuningi okufanele amazwe akuzwekazi le-Afrika akufundi ngalolu daba.
Only South Africa in Africa yilo ilizwe lokuba linamasotsha ane-discipline especially kuzinto zepolitiki. Awusoze ubone amasotsha ase-South Africa engenela kupolitiki but especially Zimbabwe, Uganda, Rwanda basebenzisa military for election, police for election. That is wrong. It's not democracy. As the IPD sikondeme kakhulu uhulumende wase-Uganda ukusebenzisa military isikhathi.
Kodwa ingcwethi ecubunga ezombusazwe umnumzana Matthew Sithole uthi ufanele amabandla ezombusazwe aphikisayo abambane
okukhulunywe nguChamuka kungenza icontinent yethu Africa iye phambili kodwa okungaba nzima ukuthi amaparty aboChamuka mancane kakhulu ukuthi etshintshe i-political situation ese-Africa esiyibone Uganda, eRwanda, eZimbabwe lapha aqambe khona. Kungahlupha sibili ukuthi uChamuka kube kunguye osekhanya efuna ukutshintsha ngoba kalabantu i-politics ziba stronger nxa ungumuntu ungupresident ungomongameli ukukhokhela i-opposition party ulabantu.
Uhulumende weUganda uyalandula ukuthi waqilibezela kulolu khetho. Ngimele isitu 7 ngiseHarare, ngiyumlondolozi Ndlovu.
Ingcwethi kwezokulima zikhuthaza abalimi ngendlela abangaphatha ngayo izifuyo ngesikhathi uhulumende esithi abantu kufanele beqaphele izulu eliphose lifanele sikhukhula elibangela ama-flash floods kumaviki amabili alandelayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni uhlandla lesibili lengxoxo esiyiqhubele engcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo.
Nxa sithi akhangele ezifuyweni sikhangele into ezimbili umhlambe ezintathu amadlelo siphinde sikhangele njalo amanzi siphinde sikhangele njalo imkhuhlane. Ngendaba yokuthi izulu linengi amadlelo mahle kakhulu endaweni eziningi thina sokuxwayisa ukuthi abalimi kabalondoloze amadlelo bengavumela ukuthi izifuyo zabo zingene nje mahlayana akube le ndawo abazigcinayo ukuthi ebusika kube yikhona lapha abazathola khona amadlelo amahle asebusika. Kwezinye indawo kusese lesikhathi ukuthi nxa utshani bakhona sebubukhulu mina ngixwayisa ukuthi abenelisayo kababusike utshani lobo bebenze lokho esithi yisikhiwa yihay babugcine buzaphinda buhlume futhi njengoba izulu libuya kwenzela ukuthi ebusika laphana abalimi bebe le fodder bank kumbe ukudla okuzancedisa izifuyo zabo ngesikhathi sokoma. Okwesibili emanzini endaweni eziningi lapha abalimi abakhangelela ukunathisa izifuyo zabo emadamu lasemachibini izulu lizanceda ukuthi lonyaka amanzi angapheli masinyane ngoba nxa sithi yakhangela ngeminyaka emibili emithathu ebilesomiso lesi drought ubuthola ukuthi ufika ngoFebruary umbe ngoMarch amadama amanenga besecishile vele so ukuthi inkomo uzuye zilaluke zize ziyefika esikhatini sezulu bekusiba nzima kakhulu ebalimini abanengi kodwa lonyaka sikhangelela ukuthi amanzi azabangcono ukuthola kwawo kutholakala kwawo.
Umuma womkhathi lo ungaletha imkhuhlane yini kuzifuyo
ngoba utshani bunengi izinanakazana lazo ezizwe ezibanga umkhuhlane into enjengemkhaza lokunye hayi lakho kubhokile so ke abalimi ngabananzelelo ukuthi ye utshani bunengi kodwa imkhuhlane layo minengi abantu siyabaxwayisa ukuthi bakithi singeqisi ukudibhisa khathesi ngesikhathi sezulu sithi thina inkomo kazidibhe maviki wonke phezu kwalokho kule mkhuhlane evamileyo efuna ukuthi abalimi besebenzise ama-vaccine sixwayisa kakhulu ukuthi behlabe inkomo for umkhuhlane womkhono behlabe inkomo for abo lumpy skin andikakhulu kulesi sikhathi kule mkhuhlane oqeda inkomo okuthiwa i-botulism obangelwa ukuthi inkomo ziyabe zihamba zisidla amathambo asegangeni lakhona kule vaccine yakhona multi-clause abalimi abangayisebenzisa ukuvimbela ukuthi inkomo zingahlaselwa ibotulism and then lalo kuthiwa iJanuary disease kwelakithi emandebeleni lase Midlands enkabazwe la umkhuhlane lo weJanuary disease kumbe ngesikhiwa iteriosis usungenile ngoba umkhaza oyiwona obangela lo mkhuhlane sesiqala lokubona kwethumango asidibhise nini inkomo asihlabeni inkomo kuzasiza kakhulu ngiyabonga.
Lowo ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Abezomvikela kuhulumende weMelika baxwayisa ukuthi abantu beqaphele ngoba kungaba lolunye njalo udlakela olungaqhamuka kulelo lizwe ngaphambilini kokugcotshwa kukamnumzana Joe Biden ukuthi abe ngumongameli. Bathi abantu abahlomileyo bengatshengisela emadolobheni ehlukeneyo besola impumela yalolu khetho ngoba besithi umongameli Donald Trump nguye owanqobayo kodwa waqelibezelwa. Lokho kwenzakala idale leCongress lisithi lisahlolisisa ngokuthi lisungule na ikhomishini yokudingisisa ngodlakela oloqhamukayo ekuqaleni kwayo nale inyanga. Abatshengiselayo beze bengene ukusakhiwo seCongress kulamabutho amaningi eWashington DC kulandela lesi isehlakalo kanye lakwamanye amadolobho kusalindelwe ukugcotshwa kukamnumzana Biden ngolwesithathu kuviki ezayo. Abantu abedlula ikhulu ababikwa abaphatheka kulolu dlakela sebabotshwa njalo kusadingwa abanye.
Lingali tshona njani ezilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mojalifa Mokwele Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso yeSexual Rights Center elwela ilungelo likaZulu lalabo abaphila ngokuthengisa ucansi. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga umsakazi, ngithanda ukubingelela abalaleli bakho. Ngithanda ukukutsho ukuthi njengomuntu wonke osebenzayo kumbe ophila ngokuzisebenza, abantu abaphila ngokuthengisa ucansi labo ba-affected kakhulu ngoba imithetho ebekiweyo evikela kumemetheka kwalomkhuhlane. Okokuqala, ufundiso lolwazi lopheko lonke oselukube khona lomkhuhlane ungamemetheka, abantu kumele bangasondelelani, osingakuthi ngesilungu i-social distancing, okumele sibe layo. Kodwa uzananzelela ukuthi umsebenzi wokuthengisa ucansi ngumsebenzi odinga kumbe ofica abantu besondelelene benyamanye. Ngakho-ke khonokho nje kodwa kubeka laba bantu abaphila ngokuthengisa ucansi engozini ephezulu kakhulu ngoba basuka bahlangane ecansini kumbe engutsheni labantu abaningi abachiyechiyeneyo. Abaningi bangikhona esibaziyo ngokusebenzelana labo, amakhastoma abo kumbe laba abathenga ucansi kakhulu kubo yilaba abachayela amagonyethi kumbe amatraka ahamba amazwe ngamazwe bedeliver kumbe bethwala izinto asingathi ngama-long distance truck driver. Bona laba ama-long distance truck drivers ngomsebenzi wabo la ngalo mkhuhlane ngendlela ememetheka ngayo siyakunanzelela ukuthi bangamanye ama-high risk populations nxa kubuya emkhuhlaneni wona. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi sikunanzelele kunokho.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani kulabo abaphila ngokuthengisa icansi?
Imithetho ebekwe nguhulumende waleli lizwe yokuzama ukuvikela ukumemetheka iyaa kakhulu ngoba amabhawa abaningi abasebenzela emabhawa avaliwe, indawo zokuzithokozisa zivaliwe, laba abama emgwaqweni bethengisa ucansi kuzamela ukuthi ngenxa yema-lockdown restrictions umuntu kangeke nje aphombe ukungenangena edolobheni aye kuma emgwaqweni, kumele abe lesizathu sokuthi ungena edolobheni ulanda. Ikanti kungachaya izikhathi ezithile kumele wonke umuntu osedolobheni abe sendlini. Ngakho izini lalaba abasebenzela emgwaqweni okwakhathesi kabenelisi ukuthi babe lapho besebenza ukuthengisa ucansi.
Lukhona yini uncedo abaluthola kunhlanganiso bonabo abaphila ngokuthengisa ucansi beluthola kunhlanganiso yenu?
Inhlanganiso yethu i-Sexual Rights Center ilenhlelo ezimbili egijima ngazo ngalesi sikhathi esinzima. Okokuqala, yikusuthiseka kumbe kuwenza isiqiniseko sokuthi bonke abasehlelweni oluthile lokulapha imikhuhlane ethile bayaluthola usizo lwabo, esingathi ngesilungu all those who are on medication, siyayenza sure ukuthi bayathola usizo bayathola amaphilisi abo lapha bakhona neprogram yethu yokubalandelela la ezindlini sibanikeza amaphilisi abo nalaba abadinga esingakuthi outreach program. Sile program yokuthi sibadingele ukudla kulabo okusuka kube hlule bazibone sebedinga ukuthi bona ucansi kumbe ukusebenza bayakuthola khonapha bakhona abavaluleke khona under lockdown. Silayo njalo iprogram yethu yokuthi nxa sinika laba abantu abamaphilisi siyabachiyela futhi izikhali zokuzivikela nxa besiye ecansini oluvikelekileyo. Sike sathola imbiko embalwa yokuhlukumezeka kulaba abasuka babanjwe singathi endaweni lapho abahlala khona kumbe sebeme bathi bayazama ukuthengisa kumbe bebhodabhoda babanjwe ngamapholisa basuka bahlukumezeka kakhulu batshaywe bahlukuluzwe. Sesike sawuthola imbiko yabantu abahlukuluzwayo abaphila ngokuthengisa icansi kumbe bebezama ukuthi bame lapho abaphila khona khona ngapho bathengise bathengisela kumbe ngomakhelwane kumbe izakhamizi kunjengoba nje kuyinto abantu abasingeke savuma kodwa abaphila befuna ukuthi bahlale beyithenga beyithola basuka babothwe bahlukumezile. Kodwa inhlanganiso ikhona ukuthi ngenele ibaphathise ukuze bangabulili emajele.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Ngikhuthaza lalabo esibamelayo abaphila ngokuthengisa ucansi ukuthi leso yisisikhathi sokuthatha umhlalaphansi abantu baphumule kulo msebenzi ngoba usibeka engozini enkulu kakhulu. Ngiyabonga.
Alo-ke bekungumnumzana Mojalifa Mokwele Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Sexual Rights Center. Ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama nguChris Gande. Lilale, asidibaneni njalo ngeviki ezayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sexoxalo nkosazana Isabel Dlamini olwela ilungelo loluntu njalo engumfundisi ohlala kweleBhelitane kodwa evela eLupane usichasisela ngakwenzayo ukuphathisa abantwana besikolo saleso sigaba.
Kathesi ngincedisana leZinapi X Primary School. Abantu bonke abahamba eZinapi Primary School eseLupane eSolobela lapho engakhula khona. Yikho lapho ngithenda khona izicathulo lamayunifomu kaKathesi. Kumnyaka lwanu odlulileyo saqoqa imali yokuthi lalaba ababesegoli labo bebeqoqa imali, besiqoqa imali yokuthi sifake i-floor emaklasini ngoba bekungela flo kumaklasi silungise phansi. Sasuka lapho sathenga inverter lamasola ngoba abantwana bebenikezwa uhlelo lwamakhompyutha. Umama ngithumeza imali, ngithumezela kuheadmaster onguheadmaster okhona. Then laba basegoli lapha basegoli ama-ex-students abesegoli yiba sezothenga kizihlangu ezifuna ukuthi zihambe ziyonika abantu besikolo. Bona ngale khaya yiba bazantshela ukuthi uhamba njani, sikhulume lombalisi, sibe sesikhuluma labasekhaya bebone besebethatha abantwana. Ngisuka lapho bebesebethenga kezinto bebesebesi.
Libancedisa libangaki? Bayasukumela yini phezulu abantu ukuthi benikeze okungabe kudingakala kulabo abahluphekayo?
Ukubancedisa, ngibancediswa ngisekelwe ngabelungu ababuya enkonzweni yethu. Lalapha lo msebenzi omningi engiwenzayo iba abanisekelayo. Ngilaliyani inhlanganiso engayitshoyo e-rebuild. I-rebuild ngeyokuncedisa abantu abaswelayo. Ube lapha abantu bayapha i-furniture, ngibephe izigqoko abantu abahluphekayo. Le ekhaya le iyona le ukuthi sinikele okwakuqala lapha umachis ingakabi le lockdown benthengi izicathulo. Okwamanje njona ngisisho nje ukuthi abantu hey indlala ekhaya abantu akunzima. So fanele ukuthi sibone ukuthi ngapha siyanceda. Bengikhuluma labanye abangani bami abelungu abayiba bachaya omunye sithi kungcono mfake kugroup yena leyo e-rebuild mbona ukuthi abantu benganceda. ngoba kulabo kulabantu abadala abanye abangalabantwana abangalamaphilisi e-BP ababe befuna amaphilisi e-BP labanye abaswele ukudla abantu kuyalanjwa abantu abangela kudla emadolobheni ekhaya lakho ekhaya kwakathe sibaholisa abanye abantu amabele kodwa laba abantu abangalama-50 kabaholiswa abanye babe bengabafelakazi umuntu elabantwana engumfelakazi kusekhaya lelanga liyachisa akulamabele akulako ukuthi kudle abantwana labo babe funi ukuthi behambe besikolo kulolunye uhlelo olubhadalela abantwana esikolo but ama uniform ukuthi abe le mali ama uniform lezihlangu zokuthi behambe esikolo lamabhuku yikho lokho esithi sikudingi hayi umoya wami awunxanga lokhu yikho ngiphilelayo ngiyabe ngicabanga bona basekhaya ngoba lami ukuze ngibe lapha phecheya ayisikho kuthanda kwami ngikuthanda kankulunkulu nxa uzuza ama-uniform kuyabakhuthaza abantwana labo ukuthi befunde kahle ngoba umntwana uma nxa ehambe esikolo engela-uniform abanye abantwana belama-uniform hhayi le into enje kunzima kufanele umntwana wonke ajabule abone ukuthi uyazuza
Zona izizalwane zeZimbabwe zihlezi njani kule lockdown eqinileyo khona ngapho kweLibhilitane kumbe kulezinye sezalahlekelwa imisebenzi ezindlini lapha kuhlaliswane kuhle yini
abeZimbabwe abaningi abalapha abanye bathi befika base bafundela ukuba ngabongikazi labodokotela so yiba baku front line abanye babe senza ama care work abaningi babe basemsebenzini ngoba abantu laba abamsebenzile ufanele ukuthi besebenze bekhangela abantu abadala bekhangela ezibhedlela yibo abaku front line so abaningi bakhona baku front line abantu beZimbabwe hhayi abadubeki kangako kuzothi laba babe beswele imisebenzi igovernment iyabanika kufaneleyo njengalaba abahlala la ngapha uhulumende walapha yikuthi uyancedisa abantu njalo kulama-charity ancedisa abantu ahambe enika abantu ukudla njengana ngishilo lebandla lethu i-life church siyahamba kunje sinika abantu ukudla so ngapha e-Britain hhayi akuhlitshekwa njengekhaya
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Isabel Dlamini ohlala eBhilithani yena edabuka eLubane
Bye.
umculo kazinja siyamluma lobonakele usigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa ngesikhathi esifanayo.